yazanywa iminyaka yonke le ukuthi kugcwele kungabi into eyazakalayo emhlabeni ukuthi bekule genocide umbhuqazwe kule mathelebulenti kwazanywa ukuthi bekuvale kodwa ngenxa yokuthi into ivele elempondo yasihleli kwagcina kuvuza ikhoyo mgabo ifuna ethi it has a moment of madness loko kuhlanya-ke okuthiwo mgabo ukuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya kuya phambili kulokuthi kupholiswe kwaziswe officially ukuthi kube into enjalo eyenzakalayo hayi kuyehlula so kubuya-ke leyo programu edalwe ngumnankagwa iqhubeke into yakhe umnankagwa wayefikisa lapha esikhona khona kathesi ukuthi ethume izinduna ukuthi zekhuluma labantu kuyisimalo ntungameli ngoba lezo zinduna zilanda abantu ezazibakhokhela ngesikhathi bezilawa lezo zinduna zake zabotshwa ngesikhathi eguqulaweni lezo zinduna zibulewe ezinye zakhona ezinye zanyamalala uthuma njani umuntu ephakathi kobuhlungu phakathi kokukhala ukuthi ayekukhulumela labantu bangalini obakuleleyo zibanjiweke ngamandla izinduna ukuthi zihambe ebantwini njekhuluma labantu ngegugurawundi kuncele kakhulu kuyazila kubi khonokho kwenziwe ngumnankagwa ngifuna-ke isizwe sibe kwazi isizwe sezimbabwe ukuthi thina njengezaphu sizakuchalenja lokhu asoke siyini sikukhane sifuna i-independent commission 3 sifuna into kumele abantu 4 sifuna izaphu lezica i-involved intweni le directly le-government 5 sifuna ama-properties awezaphu lezica athathwa ngenxa yegugurawundi ngenxa ye-tribalism abe khona kwinkulumo lezi njalo aphendukiswe so ngithi sizachallenja le nto
liza kuchallenja njani baba unkomo
into yokuqala sizakhipha i-statement then siya phambili sibone ukuthi siza-approacha njani kodwa kwakathesi sizakhipha very strongly worded statement ukuthi hhayi asihambelani lakho lokho sizahamba engatsheni ezithile ezingase ziyizezi sibazisa ukuthi ayisikho lokho sifika phambili sizabona ukuthi kuvuleka njani
alubana lithe laphiwa umlando wokukhokhela lolu hlelo lingaluphatha njani ukuze luphumelele
kuqala ngokukhulumisana into eniya enkulu ukukhulumisana zaphi ehulumende kulento ezithile nkomo ezesintwini ezingenziwanga ilizwe leli ngelesintwini kulento ezithile okumele ziqale khonapho kukhulumiswa lumlota ngendlela yesintu se-afrika yezimbabwe bese kusiya phambili ngaso kuvulekile into evalileyo yonke lapha into kubulewa abantu igazi leli liyakhuluma igazi liyakhala livela phansi akebhadilini watsho lwana unkulunkulu watsho ukuthi igazi lika-abeli liyakhala livela phansi lisiya ekhayini so yinto ephilayo le abantu abasileyo amagazi abo ayakhala nxa kungasayenziwa ngaleso sintu into yokuqala kumele kwenze isintu yemagazi lamathambo lawa athi nxa kusina izulu aphumele egcekeni avimba yonke into isizwe singeke siye phambili noma sekutheni nxa kungazishwanga lapho i-starting point is into yasizo bemandebeleni kusiya phambili yi-starting point.